siyalambulela kwezithathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga namhla sixoxalo nkosikazi Juliet Ngiwane isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women Development Association of Zimbabwe sicubungula umsebenzi owenziwa yinhlanganiso yakhe emaphandleni ukufundisa abesifazana ngendlela ezehlukeneyo ezokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19.
Ngomashi iqalisandwe upresident proclaima ukuthi kuzakuba lockdown. Sahle sawuthatha lowo mlando sawufaka ezandleni zethu. Saqalisa ngokwenza okay awareness. Sinika omama imfundiso ukuthi kuvele kuyini khonokho, unjani umkhuhlane lo. Sibaguphele, sibanika ama-pamphlets. Sihambe futhi sifike ezikotsho lapho abanatha khona amanzi nema-bus stop. Sivophela amaphepha amabhakani ukuthi sibafundisa ngawo umkhuhlane wamanzi ukuthi uvele kuyini, abantu bangawenqabela njani ukuthi bangabi lawo. Sasuka lapho kuthe sekubuya khonkana social distance, besibafundisa lanxa ezimfeni sibafundisa ngakho ukuthi kumele banambe i-social distance. Saya futhi salandela ngokubafundisa ngokugeza izandla, sangena kubo-scoop gear. Hang up campaign sifithi imizwi ngemizwi zabona ukuthi kule scoop gear egedini. So sakwenza sibili kwaphumelela. Uthethe kungena lenkuthazo yama-mask, sazinika ukuthi omama sebeyakuthi i-mask ngizayithenga ngani, ngizayithatha ngaphi, bazeyicise bayayithenga. Sithi mama watsha ilembo elinganawusalifuni, saphuma le-pattern sathunga thunga ngezandla, sadinga amarekeni senza ama-maskethu. Okokuthi wenza isayizi yomntana akho ekababa lamakhelwane umenzele.
Kodwa ndibona beqhubeka bekwenza yini njalo lezigubhu lezi lokho zikhona?
Izigubhu lokho zikhona sibili. Iye ngiyazibona sibili izigubhu lokho zikhona, ziyasetshenziswa. Ezimfeni usuzibona omama begijima nxa imfa isehla, nxa isigubhu giya sisinye ubona intuba zonke sezelengisa izigubhu giya kumbe esinye laphana esinye laphana ukuthi othutha ngale i-direction ageze. Kumbe babuthene benza imisebenzi yonale eyama-communities, uzasica sekule sigubhu giya khonapho sebesifakile. Kodwa i-mask yiyo engikhathazayo. Omama bangansebe-relaxa khathesi. Uyasicaka ukuthi nxa bengomakhelwane bebodwa bazengayifakanga, azayikhumbule nxa sekuthiwa uyagada ibhasi. Lapho sesebhasini bangazingelelana bacede bajayelane, umbone seyehlisile imaski. Kodwa lokhu sisakhuthaza, ngazi ukuthi sizajanelisa nini, kodwa siyakhuthaza. Omama awathi neklasi neklasi babona ukuthi bayafaka isigubhu giya phambi kwamaklasi abantwababo nemagedini kwenze ukuthi abantwana bageze izandla.
Lake laphosta yini ilihlo ezikolo lokuthi abantwana bavikelekile yini ku-COVID-19?
Basavule bebalutshwana abantwana, futhi kuvule abantwana engingathi bangani bale ngonjana. Sitho grade 7 sebeqashikwa responsible nabo-form 4. Kodwa-ke siyesaba nxa sekuzavula abaningi, sibona ngenye nababalisa usezivanisha ukubabamba. Kodwa kwakhathese hhayi, akhona ama-temperature bayathathwa, bayakhuthazwa. Amatisha lawo alokhu esayesaba, but izikolo zemakhaya eziningi azinamani, especially thina lapho esikhona kuyogwanda North, izikolo azila eziningi azinamani.
Leyo bekuyingxoxo lonkosikazi Juliet Ngiwane isiphathamandla senhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe. Asidibane njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami usithandekile Mhlanga, ngikho lapha e-Washington DC.